nqa ngaba bantu besahlangana ngale ndlela kuba isiphitiphiti isiyaluyalo abantu bedinga labantwana lokho abangakodla kulula ukuthi memetheke siyaphambili lanqa kungabe kulemizamo emnene njengokusanitizer yenziwa izidolo lezo kodwa abantu phela nqa bethintana kungenziwa ngayona leyo social distancing ukuchiyelana izikhala phakathi kwabantu lo umuntu lomuntu kutsho khona ukuthi izamemetheke siyaphambili hayi kunzima kakhulu ingakho ngihlala ngisho labanye besisho ukuthi kakufanelanga kwenziwe kuphela i-social distancing uhulumende kumele abone ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi abantu bahloniphe i-social distancing zikhona ukudla kukhona yikho okuqakathekileyo ikakhulu kuleli viki elilandelayo laleliyana elilandelayo lapho kuyabe sekuhlupha khona okwamanje mhlawumbe abanye abantu akade betholile impuphu lapha lalaphana basesilayo ngezindlela iyaphela kuleli viki baphuma kuzabona edolobheni kusiya ukusanda abantu begcwala abantu sekuxokozela sokusiba lezinto uzabonisa sephuka yona lento ezanye ukwenziwa nguhulumende as long as abantu bengelakho ukudla asoze bahlale ezindlini ngakho umuntu ongahlala bhekane labantwana besendlaleni bephakathi kosizi kuthwe kangaye edolobheni kangayilayini elimpuphu kakwenze i-social distancing kanti abantwana bayafendlini kulapho kuzamele ukuthi uhulumende akulungise
ngamanye amazwi Ncube uthi imizamo yokwenqabela lomkhuhlane ilakho ukungaphumeleli
ayisoze iphumeleleke le nto ezanywa nguhulumende ukuthi kuvikelwe ukuchitheka lokumemetheka kwegciwane le-corona ngokuba abantu kabasoze bahlale ngekhaya abantwana bephakathi kwenkinga bephakathi kohlupho lensizi zokuswela ukudla indlela elula yokuthi kungabi lenkinga lezo yikuthi abantu bazuze ukudla okwaneleyo bangene ezitolo nxa befanele bathenge lokho abakufuna baphume bahambe inkinga yikuthi eZimbabwe kuvalelwa abantu abangela ukudla kwabo vele okuza kwenza kube nzima ukuvimbela igciwane le-coronavirus lele kulula ukuthi limemetheke emalayinini empuphu emalayinini ejukele emalayinini alokhu lalokhuyana okwedlula lokho kade kungenzeka kusiya phambili.